Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 uLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi ukukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena leso esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourist.
ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kabareporti kesi zabo awe-violence. Njalo akhe abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa. Ikakhulu mhlawumbe ngahlukuluzwa umuntu ongumama ukunike abanzimela abana abahlampe bayobika uhlupho olunjenganalolo.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseCameroon kweLeBotswana.
ELeBotswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imikhono ekhanda kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa ele-Botswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 alikhuqwanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo ezempilakahle umnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathela thethu ngamazwe amaningi awukuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo ezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ngihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu iJackson zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Bengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kutshoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Afrika ekuhlabeni amajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it caused havoc for us.
Okunhlanganiswa abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifas Chuma uthi ukuqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Okuqalinye i-variant leyi ayikabi leviki okokuthi sibiliso okungahle abantu babe madasadasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi ukusukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena leso esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourists.
Uchuma uthi amazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe elinye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at learn to come together bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila nalabo abantu abavala amaborder bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avula nxa bona sebethola ufuna sebevala kabavalelo labo bangangeni ngakho.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi. Ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sekuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Umnumzana Redwell Moru olimkambo kwempahla zakhe kwele Botswana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqakathekile ukuthi inkokheli yamazwe ngezansi kwe-Africa iphume lombono munye phezu kodaba lolu.
Kulu sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina njengama-exporters sesikhathazeke kakhulu njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe omabili ziza kwenza njani. Umsebenzi woku-exporter ungami. Isikhalethi uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama essential services bevikeleke.
Umbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki. Elebotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo leyo kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela uqhamuka kohlobo olutsha. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lanxa sebeyizigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Gamo sethulela haloludaba ngugcweleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanzwa insuku ezilitshumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela eze 16 days of activism against gender based violence. Lonyaka lezi nsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Umeli wenothoni edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender based violence.
We talk about the girl child event. What about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender aspect must be aligned to males too, so that we're able to do the boys and for all, because women too have become abusive in many ways.
Even a little gender, the additional is father no pillar, little is father na, la vesilisa. Sikulma umtuana o intombazana, sikati sonke, umtuana o umfana ge. Umtuana o umfana lai, uhlukunyezwa sikati sonke. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo betshaywa ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyephadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kabareporti ama-cases abo awe-violence. Njalo abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa ikakhulu mhlawumbe ngenxa yahlukuluzwe umntoko mama kwabaningi umuntu abanzimela abana bahambe bayovika uhlupho olunjengana nalolu and kwesinye isikhathi bengaze bebike kuba nzima abana bancedisa.
Isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esikristu eyeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Stella Nyathi uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa uqhathaniswa lesilinganiso sabesifazana.
Isimiso sebandla siyikuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane. Mhlawumbe besokusiba lo mbuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda. Nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana kubobaba kukalutshwane ukuthi kuzwakale. Mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini asazi njalo, but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele.
Omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzihlakalo zokuhlukunyezwa ama-survivors ngesiNgisi unkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba koBulawayo uchasisa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana nabesilisa nabesifazana.
Ngaba nenye isesini lapho ngikhulumisana khona nabantu nje ku-community athi kungoba banabomama obaba babeyikhuluma sithi kulabo baba abahlukunyezwayo. Uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngabomama. Bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwabanye abasinisa izina amacansi. So yena lana kithi la i-abuse kokwenza ukuthi cine sibachaya omama. Kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hayi thina okwenzeka ukuthi senze njalo. Indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakuhle izinto ebezingahambi endlini. Abantwana ngabanakudla abantwana baxotshiwe baxotshele i-school fees. So vele nxa umama ne-stresses endlini akulanto ehambayo umama babesithi njalo bephendule ubaba.
Emkhosini wokuphawula lumkhankaso owenzelwe emzini we-Epworth kunsukwana esanda kwedlula umsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabesifazane amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokitshini ayakhelwe phezulu abalisa eJacaranda kanye leSpeedscoop zithi zibhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi osekubafake engozini okubamba imikhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi umasipala sebutha izibi qo ngoba engelazo izimota zokuthwala izibi. Unkosikazi Siduduzile Masilela umhlali weSpeedscoop uthi bathwele amagabha avuzayo.
Ihlala singelamanzi amanzi akhona ayahlupha uzokuthiwa amaphayipha adubukile lithi namhlanje amanzi ebuyile kambe amaphayipha asedubukile. Yebo ye njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amaphayipi ethu angabe edutshiwa yikuthi umuzi wethu somkhulu amaphayipi aphansi mancane ngakudala ngesikhathi sikaSmith. Idorobho lingcolile lingcolishwa ukuthi zingazivuthwa ngendlela eqondileyo asazi ukuthi kwenzakalani kumunicipality yethu.
Umnumzana Methuseli Moyo omunye umhlali weSpeedscoop ugcizelele wathi kukhulu ababhekane lakho
ivare Gwanda benamstak benasenge sakhulu ngokuthi besevisi linga amabhimu 3 weeks engasota 2 weeks kwezinye indawo amanzi ngikhisimus kanye nomnyaka.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba ucela izakhamizi zibekezelwe lolu dubo lusalungisiswa.
Eskom is a long outstanding problem. However, works are underway. Wakona abantu asebe connected with piping kuba ngakhala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect to overnight izinto zivuke zijinkile siyaxolisa ezakhamizi
ngonyanga eyedlulileyo umasipala uthe ngemota yokuthwala inhlabathi tipa wabekumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabiselwa lapho ethengwe khona. Ngokwamanje umasipala uthalelwa izibi izimoto azibhadalayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekhuluma eselathivi yanamhlanje unobhala obona ngobudlelwane bemelika namanye amazwe omhlaba Secretary of State Antony Blinken uthe ukuqiniswa kwezinhlakalo zebutho okwenziwa ngele Russia kulomhlubulo kungadala ingxabano enkulu phakathi kwemelika lalo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. UBlinken ukwele Latvia ukuyangena umhlangano wabamphathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha ogciwane lele owe-Omicron ulakho ukungena elizweni kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Banker uthi amajekiseni akhona manje ngokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba lamandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. UBankele utsho lokhu kungxoxo ayenze lentatheli zindaba ezephephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lephalamende asekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwe kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwebhajethi olwethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngungqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha okusela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangelela ezemfundo sithola ukuthi latest ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho ezizipheceleza ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzabuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni ngathi amafoni layo athi sengani sesithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile network. Ozokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokho esikuthina ngesilungu ikufinyelela kwezemfundo. access to education is avaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kuthi ukuthi ngenye indlela ke ibudget laphana iba yisinqumo ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokho esizina ngesilunga lesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane leyo sesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usezuza ukuthi abantwana abanze bafikele ofika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisa nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota nakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokhu akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zesikolo.
Okwesibili engukhangile ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nto engiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafishane ukuthi uvele ngaze uzafike kubanga lelani esaselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasuzebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa ukuthi achasise ukuthi ukhangileyo wasifikisa ngaphi kuthi zomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nanku phela thina sesikhangele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi singusekathesi singakangeni kona uJanuwari kuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kanti kungani singathi ibhajethi yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha sikhangelethi kulezinye izikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manengxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusuka lokuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike uphahla zoludedwa ezivu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi sina i-quality climate change aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zingazahlukuluzeka kakhulu xa kuthe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalobo esike sabubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke engizafisa ukuthi azichasise lokungqongqoshwa wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 ungena ngakho nalokho ngoba lezi izinto ezilasiza ukuthi singazihambamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Angliston Swanda ngalolu daba.
Le text itshengisela esingakuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumente udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebavale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonomi weZimbabwe uyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal se-extra. Abantu abaningi bayaziphandela. Abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawethwa emva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi ayeshaje ama-cellphone tax akusoze kususwe ndawo ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-Special Zimbabwean Exemption Permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele South Africa lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi ngomnyaka ka-2022. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kwethulwa nguhulumende othi kasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabwean Exemption Permit. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Sipongulube olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sadinga ukuthi sizwisise yonke information before start ama sazi ukuthi senza. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona lama-permit akhona azasi sizaphiwa kumbe sizaphiwa azabalula sikwazi kumbe sizangena kuona lama-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi basesele-confusion abakabi leqiniso lakhona singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakalani.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha ngikuzenzela Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi niye ngakhona ukuthi ngiyene ma kusathe i-business permit angeke ngize ngiyifune 5 million ngizoyithatha ku 5 million ngizasihambela ekhaya elimi imbida sikebe sokungasela ngiyindlela ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So some people manage in those statements, some of them tell us that this is because I'm going to have a system for a little bit of fun. We are getting a little bit of time. But unless and until the people who tell me things I was getting me applied, I would say, but I'm not going to have a phone. But I'm not going to have a phone. I'm not going to have a phone. I'm not going to have a phone. Anta ufuni, unengeza ma terms and conditions. Dame nande loko uchiwe mingi azenda wani. I was like, but mina obaza kubeke etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngqabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi baningi abaza kwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama requirements akhona nxa sikhangela immigration act okwakhathesi abantu abaningi abaqualify yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminister anganelisa ukuthi athi akuweve edayi lokho sikuchaya indiva engena njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlament lokho ofuna amendment yeparlament kungaphezu kwamandla kaminister singeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyavumela kuyabe sekufuna iparlament into efuna iparlament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka so kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eparlamenti sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama-ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele-South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibilazo zibuthwa qomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.